hayi kuba affecteka kakhulu ngoba kula cash and abantu laba into zabo eziningi abanye bayaimporta lama suppliers abo afuna cash up front so i-business yabo isilo kakhulu kakhulu.
Kodwa ke sizwa kuthiwa abakhona abangani bayaphumelela lanxa kulobunzima obunje, ungasitshela ukuthi bakhona yini wena obazile?
Hayi akule mbazile kathesi ngokuphumelela ngoba amenli ama-customers abo yiwo afaka befuna i-cash ngoba abenikwa ama-$30 $20 per week. So ukuthi umuntu aprefer ukuthi aqalise ukuyathenga izinto uyaqalisa ukuthi umuntu agcine imali umbe for transport for kumbe for ezinye izinto. So kuya-affect i-business kakhulu kakhulu ngoba sike sazama lokuthi sikhulume la amabhenki imali lezi abazi-chargeayo for ama-swipe machines they are beyond i-means zabantu bona labo futhi.
Asithi ufuna ukuyadinga isikwelede ebhenki wena uphila ngokuzisebenza uyi-vendor uyayithola yini imali?
Hayi uyithola kuma-financial houses laba njabo o-Micro King labo untu emabhenki hayi balutshwani ngoba babefuna ama-collateral and abaningi abanawo ama-collateral akhona.
Bapha imali eningi unganani?
Abanye sokudependa i-potential yakho bayakunika maybe up to so ngokuthi ngikhona i-business yakho ikhule okunganani babuya bezoyenza i-assessment abanye from $200 kusiyafika kubo 3000 lokukhula kwe-business yakho. Ti abanye bangikhona hhayi ama-interest abo anzima ngoba babehamba ebantwini every day besiyakholekta imali zangkhona.
Kahle kahle ngawaphi amabhizinisi kumbe okuthengiswayo okungani kuletha inzuzo lezi nsuku?
Maybe kuma-local products kuba ngcono ukuthi ama-fruits nama-vegetables but laba abanye ngoba thina sikhava i-cross section yabantu abaningi kulama-cross border abahamba besiyahode e-South Africa besiyahode e-Botswana bayayithatha imali yangikhona sibe bezama ukuthengisa nge-eco cash bezama ukuthengisa ukuthi batshintshele kumafoni abo labo kodwa ukuthi bayithole imali yangikhona kube nzima kakhulu kodwa labo abathengisa izinto ezinjengezokudla yibo abangani bangconywana.
Udubo lolwana olwalukhona lokugijimisana lamapholisa kamanispala solunjani lezi nsuku?
Hhayi ungani lungconywana kulezi nsuku udubo lokungithengisa lamamispara kodwa nje i-disadvantage sebenayo ukuthi abanye abantu sebebuya from amadorobho sebebuya kobulawayo ukuzongcolisa lokwenza into ezishiyeneyo.
Sanxa likhangele indubo ezikhona libona ungani zingaqedwa njani?
Izinto thina sibona ungani kungaba le-vending policy ngoba uhlupho yikuba kulezi nsuku sile problem kuma-council officials ngoba kabafuni abantu aba-organize ngoba kibo abantu aba-organize abayi-association abatholi inzuzo so bafuna abantu labana ababezimele vote kwenzela ukuthi babe le-corruption lezinto ezinjalo. So nxa kungaba le-policy yokuthi konkona kube lama-associations a-registered kwenzela ukuthi konkona abantu bonke bebe-registered kwenzela ukuthi bahambise iy'ndubo zabo ngoba abanye baba lenhlupho lamapholisi ngoba lishupho lamapolisi umuntu kakwazi ukuthi aqonde ngabo ngoba kakwazi ukuthi kungikhona kule association. So abebe sebethatha i-advantage yokuthi hayi njengoba engazi bebe sebemcala sebemphatha kubi.
Sike sezwa udaba lokubana uhulumende ufuna ukuthi athathele umthelo ama-vendors kuhamba njani udaba lwe-tax lona?
Bebezama ukuthi ba-formalize informal sector kodwa lathi sifakile ezethu izizathu ezokuba kuyini esihlangana lakho kodwa abasithembise khona yikuba asikayiboni imali kodwa uMinister of Finance uthe esefakile imali kumakampani kanjengabo-SEDCO abantu ade berejistile before mhlaka 30 June bazathola imali kukhanye ngani kubhajethi yakhe i-midterm budget uthe yena ufakile i-allocation yokuba abantu laba bathole imali zokuthi bathole amaloni nge-interest encane.